umkamongameli uMnangagwa ambona njengabenzi iphutha ekuse malungelo lenakhe kubana avikele isithunzi oyibizwe lemuli yakhe labantu bakhe as a private citizen or njenge-first lady. Abantu abaphambanisileyo ngamapholisa bekungafanelanga besekele ubufakazi oyi-statement esitshiwo ngunkosikazi kamongameli lapha ade sisho ukuthi amaphoyisa afanele ekhulume ukuthi ekutshutshiseni kwabo abangatholi icala or ubufakazi obuhlanganisa urushwaya labanye bakhaboshwe lemuli kamongameli. Kodwa yena njengomama olelungelo lakhe ubana avikele ukulaziswa or azidefend ambona njengabe phambanisile. Kodwa amapholisa yawayenza iphutha bekufanele bethule beqale beqedise ama-investigations or ukutshutshisa kwabo kuze ukuthi inkantolo yenze isinqumo ngalolu daba. Kodwa futhi inkulumo kamongameli iyanceda ngoba iyakhulula laba abangabele ubufakazi bokuganga obokutshontshwa obokusimahla kwaleli golide ukuthi bakhoparate babebe phambili nxa bekwazi ukuthi imuli kamongameli ayilani nalobo bugebongu obenzekileyo. So bona njengama-private citizens bayenze kuhle kodwa ngizela amapholisa bekungafanelanga bekhiphe i-statement ebengani basikela lokho okutshiwo kamongameli.
Ukubotshwa kwabantu laba singathi kuveza ukuzimisela kukahulumende yini kudaba lokulwisa i-corruption?
Ya ungabe ngomunye ufakazi wemizamo eyenzakalayo kuhulumende ubani inkohlakalo yelizweni imizwe njengoba sinazelela ukuthi abantu laba abotshiweyo asobantu kazana abantu abalamandla njalo abantu baseduze lesihlalo sobukhosi. So nokuyenzakala levekini elidluleyo kungaba maybe linyathelo lokuqala in the right direction sizabona nje maybe ukuthi dabula kona luyaphela njani.